Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo mohle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 14 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla, umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zemathebeleleni kobulawayo namuhla bekhulumisana ngombhuqazwe weGugurahundi. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isolwa ngabanye abathika isoze isebenze. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labameli benhlanganiso zemathebelelende ezizimeleyo namuhla wobulawayo bekhulumisana ngendaba ezihlupha uZulu emathebelelende ezigoqela udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Umnangagwa ufike kobulawayo izolo njalo uzahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo laba abaphansi komanyano abawubiza ngokuthi Mathebeleland Collective Estate House. Umanyano weMathebeleland Collective lo usanda dabuka phakathi. Ezinye inhlanganiso ziphume kuwo zisithi injongo yawo kaziyiboni. Umnangagwa uke wahlangana labantu laba njalo nyakenye kobulawayo. Ugwalo oluhlela okuzakhulunywa emhlanganweni wanamuhla olubonwe yi-Studio 7 luveza ukuthi inhlanganiso lezi ziza kwethulela umnangagwa lokho ezithi kuvunyelwene nguZulu weMathebeleland phezu kokuthi kumele luphathwe njani udaba lweGugurahundi. Kodwa abanye bathi akula kukhulumisana okuke kwenziwa zinhlanganiso lezi loZulu eMathebeleland phezu kwalolu daba. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isisolwe ngabanye abathi kayisoze iluqede loludubo ngoba amakhuphoni la elakho ukutholakala esethengiswa emkambo wensitha. Lanxa ingatholakali impupho, uhulumende ukhweze intengo yayo kuliviki ngemva kokuhlaba umkhosi kwabayicholayo. Besithi nxa beyithengisa nge-$50 10 kg akula nzuzo abayitholayo. Ngolwesithathu uhulumende wazise ukuthi uzasungula uhlelo lokupha abantu amakhuphoni kusiya ngenani labo ngomuzi. Kodwa abanye bathi kabalathemba lokuthi lokhu kuzaletha inguquko. Omunye wabo yingcweti kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ungabona uhulumende, the whole government, ezisenza ukuthi uyabuya nama ideas ukuthi abantu banike amakhuphoni kumbe bathenge amakhuphoni ukuthi bethenge impupho. Bekwazi ukuthi abantu bona labo sebehlulekile ngoba akusoze bafake basebenza. Asiyo nto yakuqala yona leyo. Uzananzela ukuthi ngesikhathi sabomgazi nabogono kwakwamale nto ezakuthiwa ngamabhakhosi ama-shopside thengisa nge-forex kuphela, but into zala ziloko zishoda njalo. So ngibona ngani nje imizamo yokuthi uhulumende engani utshela abantu ukuthi le nto ayenzayo but kungela nto ayenzayo, kodwa iqiniso yokuthi umumbo nalowo abathi bawusubsidizile kumbe uchiphile bawuthatha bona labo abantu abakhona ekugedi beyothengisa ku-black market esizwa kuthiwa omunye umumbo uthengiswa yi-5 Zambia khona. So amboni ukuthi ikhuphoni izanceda ngaphi, ngoba i-problem i-corruption. Umumbu uyadayivethwa uyodengiswa ngentengo ephezulu ku-black market, and unless and until inkinga yena leyo ibe addressed impuphu zakhona short.
Kodwa uhulumende yena uthi njengoba kusiba labantu abathenga impuphu yonale ngemali ephansi base bengena emkambo wensitha bathengise ngemali ethexaxa yikho okubangele ukuthi kube le ndaba yama coupon le. Awuboni na kungaqeda khona lokhu okwenziwa ngabantu?
I problem ukuthi uhulumende ukuthi enye impuphu kwezinye izitolo iyabigengiswa asithi nge-150 bond, bese kuthiwa kule inye ejibhileyo egengiswa nge-40 bond. Vele the moment i-price yempuphu isehlukana kangako kuzaba nenkinga, because omunye umuntu uzahambe eyithenga nge-40 bond eyithengise nge-price ephezulu. So kwehlulani ukuthi abantu bona labo still bethatha amakhuphoni ona lawo beyathengisa ku-black market, because umuntu odiverta impuphu eyihambisa black market aso muntu oyithengayo, ngumuntu oyigayayo, ngumuntu olayo ngobuningi bayo. So iproblem ngama-millers, iproblem yibona labo abasupply umumbu, yibo abadayizethayo. Umuntu othengayo angathenga umumbu impuphu zibe zingayi. So vele the problem yi-supplier ngokwayo.
Manje wena ubona ungani ngalesi sikhathi sokusilela kwempuphu uhulumende kuyini kade ngakwenza?
I mean, in a normal country vele uhulumende kamelanga ebe ngenela into zempuphu. Into the business less, but the problem is like with the government yet iyazama ukuthi icontrol everything okwenza impuphu shote kuyini, okwenza ukuthi abanye abantu bebe layo echiple abanye bebe layo edurayo kuyini. So i-government kumele nje iyekele usomabhizinis ezidenzela impuphu yakhe. I mean just 6 months ago eZimbabwe lapha mbe 3 months ago impuphu was one of the cheapest things, but uhulumende waqalisa ukuthi akunamuntu ovunyela ukuthi ebe leyo lomumbu ngaphandle kwakhe, waqalisa akunamuntu kumele import. So in ama statutory instruments ona la atshone fakwa ngokulumende about umumbu lempuphu yiko kwenza izinto short. So I think government should just leave into zokuthi they control every sector of the economy, because they can't even manage that.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Abasakhulayo bezanu PF bathi kabasoze baye emhlanganweni wokukhuluma ngenkohlakalo oqoqwa ngabanye babo abaxotshwe ezikhundleni ngeviki edluleyo. Abathi uGodfrey Senengamu lo Louis Matutu. Ngokufanayo abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa labo bathi kabasoze baphatheke. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni wenkokheli yabatsha kuZANU PF lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini aweZANU PF. Umgcini sihlalo ehlangothini lwabasakhulayo laba esigabeni seMathebeleland North uThamu Kanyoni ulandisa kabanzi ngesinqumo sabo somhlangano oqoqwe ukwenziwa mhlaka 14 lo-21 Nhlolanja.
Asoze siye thina ngoba labana vele sebengabantu abasuspendiwe emhlanganweni. So kwakathi sithina asilabudlelwano labo, bazayenza umhlangano bebe labantu ababalandelayo. Thina abethu ama-youth abezanu PF, we are going to tell them ukuthi bengayi emhlanganweni enjalo ngoba bayafika ngale bedliswa into ezingayisizo besuke sebelahleka.
Abatsha laba bathi lanxa bevumelana lodaba lokuvezwa kwendaba zenkohlakalo, uNyoni uthi baphambana labanye babo. Utsenengamu lo Mathuthu kundlela okumele isetshenziswe.
I-corruption isibulele ilizwe liqiniso lelo, but umuntu ngaye sebona ukuthi kulomuntu o-corrupt ngahambe engatsheni ezizwe ezabekwa nguhulumende onguyokho kunobaba uMnangagwa, njalo ebe ngumuntu oba lobufakazi ukuthi umuntu lowo ngibone esenza i-corruption uyenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Kodwa uma iqala le ndaba yokuthi kumanyanwe ekulwiseni inkohlakalo osewamiswa umsebenzi, uGodfrey Tsenengamu uthi kulusizi osekuthiwo ngabanye bakhe emabandleni awezanu PF le-MDC.
The fight against corruption cannot be partisan and will never be fought.
Yokulwisana lenkohlakalo ingake yalwiswa ngaphansi kwamabandla ezombusazwe, kungakho abe-MDC balelungelo lokubona ukuthi amalunga abo akazi kulo mkhosi esiwenza ngaphansi njengezizalwane kungesifanayo kwabezanu PF. Asikubamba abantu ngamandla abamabandla ukuthi bakhuthaze amalunga abo ukuza aphatheka kulezi nhlelo esifuna kuziqhuba ezokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo.
Initiating to fight corruption.
Unobhala jikelele kuhlangothi lwabatsha ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uchasisa ngezizathu.
Njengebandla le Movement for Democratic Change sakhipha ke uhlelo lwethu ukubana siza kulwa njani lezano siya phambili kunumber 3 OMP zethu ezinhlanu yimpi against i-corruption. Ngakho ke i-movement for democratic change ikakhulu kwi-youth assembly sesile minyaka sikhuluma ngendaba ke yokutshontshwa kwezimali.
Usiziba uthi nxa ezimisele uhulumende wezanu ukulwisana lenkohlakalo makuqale khona kunkokheli yaphezulu.
Asikhulumi ukubana uTagwirei, uBilly Rottenberg, labo bonke ke abatshontsha izimali elizweni. So thina silwisana labantu bonke ke abatshontshayo, whether ungwe MDC, ungwe ZANU-PF, nxa utshontsha utshontsha ilifa labatsha.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi bavumelene ukuba baphatheke kumikhankaso yokudinga usekelo kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Abebandla le-MDC bona besithi kabasafuni kusetshenziswa ukulwa impi zomdeni njengalokho kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo ezidabuka emathebelelendi zithi ziphakathi kokuqoqela abantu abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla zokugqoka imali kanye lokudla. Iningi labantu ebhinga ikakhulu eNsungwale lilahlekelwe izimpahla njalo abanye babikwa belokhe ebehlezi entabeni la kwezinye indawo eziphezulu. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC yamathebelele North umnumzana Jabulani Khatebe uchazisele uStandikile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Esikutholayo ukuthi izulu lohlele ngakaphele njalo imigwaqo eminingi isibhidlizwe lizulu othi vele akusahambeki. Ngikhuluma so abantwana bayehlekile ukuhamba esikolo iviki yena le esiyingenileyo njalo ubunzima kukhanya ngani kuyaqhubekela kufika phambili. Inkingo lezo zamagetsi lazo zibuleke kakhulu okuthi khona even nomakhalekhukhwini sokunzima ukuthi umsebenzise. Communication yangkhona vele hayi sokunzima. Njalo uhulumende wakithi ukhanya ngani ulobandlulule ngenxa yokuthi lokhu kusenzakala eMashonaland. Wagijima kakhulu ngesiqubu sibona befaka lama-tank namasofa be-addressa abantu ngoduko soluvele ukhona. But khathesi kwenzakele kwelakithi la eMathebeleland ungani ukhohliwe uhulumende wakhona.
Nxa usithi imigwaqo ibhidlikile yiphi kakhulu imigwaqo leyi?
Kulomgwaqo osuka eManjolo siya eSiyabuwa. Yiyo umgwaqo omkhulu osetshenziswa ngabantu abaningi ebhinga. Umgwaqo wangkhona hhayi usugebhekile vele awusahambeki. So kunemigelo lemifula eminye kuma emgwaqweni yalo imifula yadivele ingekho.
Bakhona yini asebehlengiwe kumbe bayemukela impahla ngokudla
ngezoqo? Akulancedo osolutholakele but thina sesikhangelele njengabantu bemathebhele bumbe esingakubiza ngokuthi ngama-platforms okuthi abantu abalesifiso sokuncedisa bangaphosela noma yini, kungaba yimpahla zokugqoka, kungaba yingubo, kungaba yikudla kumbe even imali engaphathisa sesilama-ecocash account esiwafakileyo ukuthi abantu bengaphosela imali lezindawo lapho abantu abangahamba bayayishiya khona impahla.
Lokhu likwenze njengebandla kumbe umphakathi wonke nje?
Sikwenza njengenhlangothi ezijeneyo, sikwenza njengebandla, siphinde njalo sikwenze njengabantu abayizizalwane zeZimbabwe. Ninje ngikhuluma baningi abebandla abangifonelayo ngibatshela ukuthi nxa kungokwebandla bengashiya emahofisini awo ebandla ayesewange besebulawayo. Lento sokusiza kwabanye laba abangekho kwezombangazo labo sile ndlela esingethanda ngazo ukuthi okwabo bangakuthiya ngaphi siwenze ukuthi siphathise abantu bakithi.
Kodwa ngoba nasebethembisile ukuthi ngempela lwabo uncedo luyeza.
Ngikhuluma so kulabantu abaningi abangifonela abanye ngabaseSouth Africa labo sebecreatile labo ama-platform. Imali ngikhuluma sesiraise about 4,000 RTGS kumbe 4,000 EcoCash. Kulabanye abangifoneleyo abase-United Kingdom labo sebevulile njalo enye i-platform. Nabanye bakhona njalo asebengifonelile abavela kwele America.
Udaba lolu luphatha ngokuphuthuma yini nxa kuyikuthi abantu lokhu behlezi
egcekeni? Ngokuphuthuma ngikhuluma so kule mpahla eziningi esezingenile emahofisini ethwa ebandla kobulawayo nasewange. Ngikhuluma so nge-Saturday yena le ebuyayo sizagijima siye khona ngale ebhinga ukuthi khona lokho kuvele sikukhona kuhle ukuqalisa ukuncedisa abantu.
Sikhuluma nje abantu bahlezi ngapi badlani?
Bahlezi endaweni ezingani ziphezulu eziyizo ezingasekwa kakhulu ngalawo manzi. Ukuthi badlani bayancedisana ngakhonokho okuyikho osokusele. Indawo eziphezulu ngibalula indawo ezokuthi khona nxa kuyukuthi kusesigabeni kube le ndawo ngaba licaca ungaba yintaba babe sezintabeni. Vele khona izulu leli libuye ngobuningi kakhulu okutho ukuthi vele ekuqaleni lihle laphambanisa izindawo eziningi. Abantu bebengafinyeleli especially i-DA's office ne-Civil Protection Unit bebengaboni indawo ukuthi yiziphi esezi-affectiwe but zonke indawo ngokuningi waza-affectwa at the same time.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC enyakatho yemandebeleni. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi izulu eline kakhulu ngolwesithathu ezansi yamandebeleni lidubule idamu lefakanye esigabeni sesilima emangwe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabo mantshi abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Nazabona ekhaya elihleli zonibekayo VOA labasakazi bayo abaludumo. Siyabonga khona ngapho eMelika ngaliphilile thina sibona indlala. Izulu yebo linile kodwa yeshi kwatsha ekuqalizeni bakithi indlala indlala yodwa. Sidinga usizo sike sihle bedla abantu bakithi. Yimi ungwenya ngilapha eDaluka. Ngiyabonga ehlelolweni bakithi qhubekani phambi ngomsebenzi omuhle. Lisikhulumela thina esingenandlebe sisizwa ukuvela kwabanye abasebenza abantu abakhuluma abantu iqiniso likhona. Siyabonga. Bengenkinga yefoni bakithi, ngizwelani khonapho ifoni yiwadinjalela phansi. Ngiyalithanda lonke philani bo iwadi yami yonke edaluka ngiyayibingelela. Baphile abantu abalaleli ngalesi sikhathi. Siyabonga.
Ya angithi manje ngabakithi abasemanzini akukhulunywa kufakwa emhlabeni wonke kodwa kwathi kufa abantu bemashona lendi le begcwele emanzini kwafaka umhlaba wonke ukuthi begijinywe besizwe ugijima ama-aeroplane besiyasiza abantu bemashona lendi. Khona manje ngabakithi akusukunyelwa phezulu kuyavalwa. Ngiyabona ngiyathemba nakwe-SABC laku-ZBC akuvezwa khona lokhu kodwa ngabakithi abafayo manje akuvezwa ngoba kufa amaNdebele. Ukwabona umnanka akhuluma ngakho kucela uncedo khona lapho ukuthi kuyesizwa abantu abadubekile emanzini le phansi le lutho ngenxa yokuthi sinasenziwa abantu thina. Ingakho sikhale ukuthi uhlukanise ilizwe thina.
Kasakazi beStudio 7, linjani. Uphahla lokukhuluma phansi khona endaweni yaseBotswana eHabron khonale. Entende ukuphawula ngomnangagwalo. Kanti vele umnangagwa ngicana ukuze uyacabangela nje abantu beZimbabwe nje ukuthi yena uma esedle esuta labogawuli labochwenga, kanti esekwezile impuphu. Uthi abantu beZimbabwe sinesikhathi baphila njani. Yena nxa ephile esidle mnandi ingadola ukuthi kwesinye isikhathi abantu beZimbabwe baphila. Lokho ebarobha abantu beZimbabwe banika itishu yabo ibhondi lethi imali nebarobha kuphela etatiyosi. Kathi lomdala mina ngazi ukuthi ucabanga njani yazi. Hhayi umdala lokho alamcabango straighting ngisho yasezedlula umgabe mani umgabe wayekhona ukuthi kwesinye isikhathi umkhono ngasebona ukuthi umkhono uyaphansi wayekhona ukuthi umkhono kwesinye isikhathi awucabange. Lo mdala ucabangela isisu sakhe kuphela labantu abakhe. Kanti sinxa ezakhweza impuphu ukuthi abantu beZimbabwe baphile njani khona kuyindlala engakho. Hhayi unkulunkulu ngazi ngabe uyathatha lo mdala lo mani. Hhayi sesidingiwe ngayo ithi.
Salibonani ku Studio 7 njalo basakazi bami. Ngithanda ubonga lethuba lithela nikeza lona namhlanje njalo. Mina ibizo lami uNdona Ndlovu ngokuzala ngizala lapha enkaya eGoli. Into nje enza ukuyisondeza kakhulu kubafowethu nakubo bonke nje abafowethu. Ukuthi yazi ukuthi kule nto esimangazayo ukuthi nangu manje izinto ezenzakala ezihlakala ezenzakalayo elizwe lingamali. Abantu manje bafika izulu kuyabathatha lapha ebhinga ngathi ngezinye indlela bagcwalula imfuku la bagcwala amanzi agcwala yonke indawo athatha izindlu thatha impahla zabantu. Ibe senye izibuzo ingathi i-government yona ngikwayo izehlukele ingala mali ithi ayinamali yona njengoba imali zezihlala ezindlini zabo kungakuselamali phela ebhenki imali zezihlala ezindlini lakubo siphathele imali ezize ezimele ziphilise abantu. Nakho iyehluleka ukuthi amasosha kuthiwa yehluleka ukuthi esiza abantu kusizakala bona abayingcosana bona abakwazi egoli iningi liyehluleka. Ibe sembuya futhi ngisondeza ukuthi nanku nezibhedlela kuthiwa kunamitha kunani. Ube usucabanga ukuthi umuntu ohluphekile gula umkhuhlane oyelaphekayo so kumele thwalelwe ngaphandle kwelizwe maye ngala sihlobo sakhe singaphandle kunzima sesisileshwa ngaphandle kwala bona abakugovernment basuke lapho beyelatshwa ngaphandle kwamazwe akukho. Ibe senye izibuzo ukuthi kambe sisesele lizwe kumbe sevele lapho thina sesiphila khona ilizwe lethu igovernment yethu sekungayena le esiphila khona ngaphandle kwamazwe kuzowa ilizwe linjani kambe lithembele ngaphandle. Kanti abazibona ukuthi balesihlazo nje bayasiyangisa beyi-government njengayindawo azisize ubuhlungu ngale government le esibusayo le uthiwa doors open ngazi ukuthi iminyango evulekileyo ngeyokufa kumbe ngeyokuphila.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi litshengisele emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho kwele Malawi izolo lisithi kumele amalunga alikhomishini achiye umsebenzi. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko wakhe we State of the Nation Address izolo isikhathi ekade emele aqale ngaso sesedlule ngemva kokuvinjwa ngamalunga ebandla eliphikisayo ele-EFF. Siziphetheke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Igqwetha elikhulu likahulumende umnumzana Bill Barr usole umongameli Donald Trump izolo esithi uphazamisa umsebenzi wakhe ngokuba ekhuluma emphakathini njalo engenela kundaba eziphathelane lamacala athethwayo kanye lokulondolozwa komthetho. Amazwi kapha alandela akaTrump awokusola abatshutshisi abacele inkantolo ukuthi yethese umngane wakhe umnumzana Roger Stone isigwebo sokupika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa leli tshumi ngemva kokumfumana elamacala athize. Umnumzana Pa utshele umsakazo we-ABC ukuthi ukungenela kukaTrump endabeni ezinje kusuke kumfake esimeni esibi njalo kuphazamise umsebenzi wakhe. Ngokwakuqala ukuthi uBa aphumele egcikeni echothoza umongameli Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indiana konapha eMelika umnumzana Muzoba Nzincube.
UBill Barr ufele pressure njengegqwetha elikhulu ukuthi khona laye alandele umthetho. Into ekhona lapha yikuthi amagqwetha asebenza engaphansi kwakhe uBarr nxa esetshiya umsebenzi ngoba afuna ukuthi alandele umthetho and i-administration le ka-Trump ifuna ukuthi ibapreshure bona ukuthi bengalandeli umthetho. So nxa abangaphansi kwakhe sebetshiya umsebenzi laye njengegqwetha elikhulu ugcina esiba le pressure yokuthi vele alandele umthetho. Yikho sokungani sokuxatshana kathesi lo Trump ngoba vele at the end of the day umthetho kumele ukuthi ulandele. Ngobani phela abazathetha amacala nxa amagqwetha akhe esetshiya umsebenzi? Yiyo ke inkinga esikhona lapha Mr. Nkomo ngoba eqinisweni nxa sokumele kulandele umthetho uzabona ukuthi kuzaba lokuxabana kakhulu between yena umongameli uTrump lo Attorney General.
Ukuthi sokulokuxabana phakathi kwababili laba kumbebe kuyisehlakalo esisodwa nje kuphela.
Phela mnumzana Nkomo uyabona ukuthi kuqalisa ngesahlakalo senesi esisodwa ukuthi umuntu laye abantu beze begcine bembona ukuthi hayi sezicabangela akasacatshangelwa nguTrump uyabona. Yinto esikhona kathesi ngoba uyabona uBha phela vele ngumuntu lwana oyephomba kudonswa nje vele ephomba ukukhuluma izinto eziziyelale you know into is very unconstitutional nje vele ephomba ukuvumelana nje izinto zikaTrump. Abaningi ababefuna ukuthi khona uTrump ayefuna ukuthi khona benze izinto ngaphandle komthetho yikho phela basuka bonke ku-administration yakhe. So at the end of the day njengegqwetha elikhulu uBhala ye uyabona kumele ukuthi alandele umthetho. Khangela into uyakhumbula ukuthi uKhomi laye wasuka uyabo ngendaba zenezi zokuthi umuntu wayefuna ukuthi leli gqwetha elikhulu efosi ukuthi enze izinto ezingaphandle komthetho uyabona. So at the end of the day babekukhangele phela amanye amagqwetha ukuthi how ndoda safunda sonke wena kathi susenzani futhengisa into ye-dictatorship leyi phela into yakithi le Zimbabwe esiyibonayo thina ezanu PF uyabona ukuthi upresident uyakwanza ukuthi aphume ukuthethe yapho kunje ndini lati bithi abude kujeri uyabona.
Abanengi abayabe bethe bachothoza umongameli Trump siyazi ukubana uvame ukuphindisela abachothoze abathethise abahlambaze abalengise babe inhlekisa. Singabona ekwenza lokho yini kuBill Barr?
Phela injwayelo kathi bangaki vele anti bonke bengavele bekhulume against yena uTrump sewuyikuxatshana kwakhona phela vele ingxatshana yakhona bonke iqalisa njalo uxatshana njalo phela bonke abasukayo basuka vele sokuxatshana. Ngubani owasuka elokho engumngane lo Trump? UBolton now the other day laphana ngendaba ye-impeachment anti nguyikati la esethengisa owenguyu-advisor manje oseceleni kwakhe manje uyabona kuyajikelwana ndoda nxa sokuthengiswana kuyathengiswana.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ngiyakuthanda nguRobby Malinga ehamba le ntombi entala uKerry Khumalo. Sishayela lina balaleli isithandani, sishayela umuntu wonke ngosuku lwalamhlanje usuku lweValentine's Day sithi Happy Valentine kini lonke. ukuzipheta kezo suku usikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zeMathebeleland kwaBulawayo namuhla bekhulumisana ngokuhlupha uZulu eMandebeleni okugoqela udaba lwegugu rawundi. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven. Okwamilaniswa kuphelile kuliviki hasibeni sonke ngolwesibili. Olivalelisayo, Montungamili Nkomo.